Laba bantu kabayenzanga lutho. Icala labo kuphela yikubana bangamalunga ebandla eliphikisa, ibandla eliseparliamente, ibandla elibusa ama councils. Kanti ipolitiki kayisavunyelwa na kuleli lizwe. Amaphoyisa kawame abantu bebuze laba abasembusweni ukuthi bazisebenzisa njani imali zelizwe, bazidla labo bani, basibusa njani. Amapholisa lamanye ama institutions engasetshenziswa ukuncindezela ama citizens nxa ebuza izinto ezifana lokuthi babuswa njani, ngoba lokho kusemthethweni.
Isikhulumeli sezano umnumzana Patrick Chinamasa simuzwe ekhuthaza abasekeli bebandla lakhe ukuthi baphindisele ngodlakela alubana bethe bahlaselwa ngabasekeli benu mhlaka 31. Lithini ngalokho?
Into yakuqala uChinamasa uduba ngokuthi le into nxa eyikhangele uyithatha eyenze angani yinto yezanu against abanye abantu bonke belizwe kumbe abe MDC Alliance. Abantu bamanyene nkomo ngendlela emangalisayo, ngoba into abakhuluma ngayo bakhuluma ngento efanayo. Hayi, sifuna kube lemsebenzi, sifuna kube lezibhedlela, kasifuni imali zibe zitshontshwa. Bamanyene ngakula kuthiwa lo ngowezanu, lo ngowendu kumbe ngowayiphi party. Akaka kunanzelela uChinamasa ukuthi khona ngaphakathina kwezanu bayakhangelana ukuthi labana yibo abadlayo laba kaba adli. Kakwazi khona lokhu ukuthi ke izano layo inengi labo sebemanyene lama citizens aseZimbabwe yonke ukuthi hayi madoda line elidlayo elibalutshwana manini, asifuni kubuswa ngaleyo ndlela. Kakunanzeleli lokho uChinamasa nxa ecabangela ukuthi khona amaZimbabweans azabonakala besiya kulwa besithweni ngwezano, wena ungwe MDC, wena ungayiphi party, bona bobabili belambile, bobabili bengelamsebenzi, mbona ngani uzadana.